eNdebele.
Livuka njani izukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka-4 kumpalakazi 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi bazatshengisela izitaladeni zeHarare lamhlanje bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa obuhluphayo kwezempilakahle.
Ngikhangelele ukuthi amapolisa vele ngihlala yenza njengegcwayele yabo azabavimba njalo emgwaqweni njalo azabafuna ukuba yithisela kanye nokubahlukumeza. Kodwa sonke siyazi ukuthi odokotela bethu nje balesibindi njalo bazimisele ukuthi udaba lwabo lizwakale njalo kuze lifike nasephalamenti.
Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuzaqoqa ukudla okuyisilinganiso samathani ayi-240,000 awukudla okuzaphiwa abantu abangu-240,000 ngenxa yendlala esibhahile eZimbabwe.
Nanxa kunjalo, katena uhulumende kakwazi ukuthi ukudla kuyabekwa kulondolozwe le isikhathi sendlala. Engathi kudala ogogo labobaba bamkhulu babekwase amabele agejula esibayeni.
Oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mpoko udinga ukuzivikela ngesisekelo sombuso kucala lakhe lokukhulula izibotshwa esitokisini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela bathi bazatshengisela ezitaladeni zeHarare lamhlanje besuka esibhedlela seParirenywadwa besiya edale lephalamende ukuyakhuthaza amalunga aleli dale ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ukusilela kwemithi ezibhedlela, imitshina yokuhlola izigulane lakho konke okuhluphayo kwezempilakahle. Inhlanganiso emela odokotela bezinga laphezulu eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi ukutshengisela lokhu kuzaqala ngo-9:30 ekuseni. Odokotela laba baqalisa ukukhalala umsebenzi ngeviki edluleyo bekhonona ngeholo eliphansi njalo besola ukuxotshwa umsebenzi kwabodokotela bezinga laphansi besithi uhulumende kumele ababuyisele emsebenzini. Bebesola njalo ukusilela kwemithi ezibhedlela lezinye indingeko. Odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane baqotshwe umsebenzi nguhulumende ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezimbili befuna ukungezelelwa iholo lokulungisiswa kwendingeko zabo zemsebenzini. Umumo kwamanje ubikwa umubi kakhulu ezibhedlela njalo lezigulane lazo zisifa ngobunengi ngoba odokotela bengekho kuthi lapho bayabe bekhona kuswelakale le mithi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inyathelo eliqondileyo sibili ngoba uhulumende kazinakeli njalo kazihluphi ngendaba labodokotela ngoba abantu esibhedlela bayafa kathesi. Ungahamba eParirenywadwa kathesi uyafica vele izigulane zidikeka ngoba akula bodokotela abaphezulu njalo kunuka kulo mnuko okutshengisela vele kuivini lasemochari akula muntu athendayo. So yinto nje akumele babayenze ngamaviki ambalwa adlulileyo. So iprocess esi-overdue yokuthi bahambe bamatshe baye ephalamenti bayafaka izikhalazo zabo. Lokho kokuthiwa uhulumende uyabaqesha umsebenzi ayisiyo solution ngoba khathesi nje thina yithi esesifayo, yithi esilezi hlobo ezidikekayo njalo esilezi hlobo ezigulayo. So uhulumende yena lokhu akwenzayo okwe-silent genocide thina sithi hhayi asisakufuni asisakuvumeli. So odokotela nje nomqondo olungileyo lo abasewuthathayo okuthi bamatshe beqonda besiya ephalamenti.
Ubona amapolisa ebavumela yini kumbe sizabona kusiba lokubotshwa kwabanye lokuhlukuluzwa?
ukuvunyelwa kwabo namapholisa kuzahlupha njengoba singakhumbula ngesikhathi laphana beqalisa ukufuna ukumatha ukuthi bayefaka imali yabo bavinjwa ngamapholisa kwasekukhanya kuthathwa ababili kumbe abathathu bekutshelwa ukuthi uhambisana incwadi. So ngikhanyelele ukuthi amapholisa vele njengenhlala yenza njengenjwayelo yabo azabavimba njalo emgwaqweni njalo azabafuna ukubayithisela kanye nokubahlukumisa. Kodwa sonke siyazi ukuthi odokotela bethu nje balesibindi njalo bazimisele ukuthi udaba lwabo lizwakale njalo lize lifike nasephalamenti. So sizokhangela nje ukuthi kuzakuba nje amapholisa azakwenza njani ngoba kuyake sekungani ngumdlalo lo wabauthi ngobesilungu yi-cat-and mouse.
Ubona uhulumende thatha amanyathelo okulungisisa izikhalazo zabo yini ngemva kokutshengisela lokhu kumbe sizaqhubeka sibona nje kungela lutho olwenzakalayo?
Hayi, sonke siyazi nje ukuthi uhulumende lo kalani nje na nozulu kumbe nabodokotela nezikhalazo zabo. So akula lokhu esilukhangelelayo oluzayenza ngohulumende. Kodwa into esiyaziyo nje ngokuthi uhulumende uzayenza le abayithi ngobesilungu i-lip service yokufuna nje ukubathabisa nje njengoba sekukhanya ngane kunamanye nje amakampani kanye nabasomabhizimu abazimiseleleyo ukuthi bangenelele leyo daba befake labo izimali zabo. Kodwa yena uhulumende nje kalani lakho njalo kazihluphi. Singakhumbula nje umlayezelo owakhulunywayo ngu-vice president esanda kubuya vele e-China ukuthi waye kuthoza indaba yokudemonstrate esithi listrike lubani ukuyelana emsebenzini. Njalo singakhumbula ngomnyaka ophelileyo onesi labo bestriker futhi wasuka lapho wabaxotshwa umsebenzi.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu obekhuluma lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ecingweni eseHarare. Umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi usuqoqa ukudla kuyisilinganiso samathani ayi 240,000 awokwabela abantu abazinkulungwane ezine lekhulu i 4.1 million abalambayo eZimbabwe ngenxa yendlala ebangelwe isimo sezulu kanye lokuwa komnotho welizwe. Embikweni wethulwe izolo ntambama inhlanganiso le ithe iyakhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe njalo ingekela ukuletha lolu sizo isimo singaba sibi kakhulu. Ngeviki edlule umanyano lo uthe abantu abayizigidi ezinhlanu lanhlanu i-5.5 million bayalamba emaphandleni kukanti ingxenye yaleli nani liyalamba emadolobheni. Lokhu kwenzakala izulu lingani okweneleyo elizweni jikelele ngalesi sikhathi esokulima njalo lezifuyo zicuba kuthi lenyamazana zendle lazo sezisifa. Intengo yempahla layo iqhubeka ikhuphuka njalo iningi labantu alitholi imisebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi lanxa kulinyathelo elihle lithethwe United Nations mhlawumbe ukudla lokhu akusoze kwabiwe ngemfanelo ukuze kufinyelele bonke abakudingayo kukanti lakho kuvele kuyingcosana.
Ngombono wami kulutshwane kakhulu ngoba njalo kunjalo nje asoze kuze kwabiwe konke ngendlela eqondileyo kuphele. Okunye kuzantshontshwa, okunye kuzakwabiwa ngendlela zokwazana, okunye kuzahamba ngendlela zamabandla kuyabandlululwana. Abanye ngamagovu bathatha okuni akuyindawo lokho ngobana kulokungenela okukhulu kakhulu yilaba abathi bona ngabebandla elibusayo. Kwezinye indawo endanti ukudla kwabiwe ngukhansila la abusobhuku uyafica abantu bephonga ukuthutha nje besithi bona yibo omele babele abantu lokho kudla. Ngibona ukuthi bangaze bayifake imigoqo yonaleyo yokuthi kumele kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu. Leli lizwe sanikuleka lithelamthetho lapha yilo kusemahlangeni bangakhuluma kodwa ekugcineni abantu laba vele bazenzela umathanda. Kabalandaba lokuthi ubani uthe abalanihloni futhi.
Umanyano United Nations uthi indlala le yenziwa yikuwa kwamandla emali eZimbabwe kanye lokoma okwe-drought. Yiyo yini imbangela lana eliyibonayo?
Ukoma lokho kukhona wachaya abantu abaningi zange kuvele kuvunwe lutho kodwa ke ngibezenzithi nanxa kunjalo kanti yena uhulumende kakwazi ukuthi ukudla kuyabekwa kulondolozwe le isikhathi sendlala engathi kudala ogogo labobaba bamkhulu babekwa samabele agejule esibayeni abe ngumncanja kwenzela ukuthi kunxase kulendlala lanxa kwakungathi kumunyu kodwa kwakudleka kula muntu wayengafa ngendlala kanti yena uhulumende wayengaphi nxa ebona kusoma ukuthi adingele abantu ukudla kufake eziphaleni yikukwehluleka khona lokhu okuwisa uhlonzi lwemali yeZimbabwe kuyini vele angithi la imali lalokuthi imali ichithwa njani isetshenziswa njani kwenziwa nguye uhulumende uhulumende wathatha imali mali wayibeka eceleni wathatha lokhu kungamaphepha okungathandwa ngabantu amabhondi la ayangakusebenzisiyo wathi kokusebenzayo ngakho lokhu anokuyimali akula muntu okufunayo la uhulumende kakufuni isamaso nje singelaa msebenzi la kukengezelela khona lokhu ngoba kakusebenzi laba lokudla kabafuni ukuthi abantu bathenge ngakho xa uthenga ngakho kuthenga inqumbi inqumbi zokuyimali kwakhona ye uomanyavuma lanxa kodwa kwakumele kwenqatshweni ukuthi kanti nxa njengoba bome kangaka abantu ukudla kuzavela ngakho okwemali vele ayikomali khona lokhu kade abantu bakhuluma ukuthi kakungene imali elohlonzi engaba lirandi kumbe iusa ezahlala isikhathi eside ingawanga uhlonzi lwayo manje lo hulumende inxa yokuthi ufuna ukuzithabisa yena labantu bakhe uyakwala khona ukuqinisa ikhadi elikakusebenzi
ikusasa ikhanya injani kuyathembisa yini emasimini lesivuno somnyaka ozayo
hayi kakuthembisi sandekile alikani indawo eziningi lingaze line kuyalinywa ngani xa kuthiwa kulinywa ngenkazi akula nkabi engadonsa ikhuphi ngathiwa ngetrekitha akula mafutha abantu kule mali zokuthi lawo matrekitha bathi imali zakhona kazikho abantu basebunzimeni yinkatha yenkangalela esibhekene layo lingaze line izulu asozokulimeki okuya ngaphi
Loke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima ubexoxa icingweni lo studio lesithandekile mhlanga we studio 7 Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba emisakazo la kwezinye indawo ezitshiyeneyo Iphephandaba le Herald lithi oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mpoko udinga ukuzivikela ngesekelo sombuso welizwe kucala lakhe lokukhulula izibotshwa esangumsekeli kamnumzana Robert Mugabe. Umphoko obesemthethwandaba weHarare izolo uthe ufuna ukuba kwazi ukuthi icala lakhe lingesulwa na phansi komthetho othiwa yi-presidential immunity. Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube waveza ukuba eMelika lapha eZimbabwe imali elutshwana kulaleyo eyiyo eyaphiwa ilizwe esethula uluhlu lwe-budget kumaviki ambalwa adluleyo. EMelika lithi laphathisa eZimbabwe ngemali eyizigidi ezingamakhulu amathathu $300 million kodwa uNcube yena wathi ilizwe laphiwa izigidi ezingamakhulu amabili $253 million. ELeChina lalo like lakhala ngalalo ngodaba olufanayo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilijiyeke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo wenu elisiphe yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lisiphe ke imlayezelo emfitshane ingabi mide kwenzela ukuthi senelise ukufakayo wonke. Siyabonga.
Njani balahleli labalaleli emoyeni Studio 7 imlawuzi lapha ngise-Bite Bridge. Ngicela lingibuzele kuChiyenga ukuthi imphimbo wakhe lo ade ulaphisa eChina for 4 months to 6 months wenza njani? Kungani umlimaza ngale ndlela? Into engiyikhumbulayo nje kancane lingambuzela kuye ujaha lo uChibenga lo ukuthi ngesikhathi laphana omgabhe emncitsha isikhundla sokuba ngukhomanda wamasosha wayenzani? Ngike ngikukhumbuze kancane labalaleli Wathi wahamba wayendlini sezondile umgade esefake umjulu, if I'm not mistaken. Wathi yena nguyade fanele abe nguyomkhulu wamasotsha. Wathatha umbhobho esendlini yakhe wazidubula ekhanda. Ngesikhathi khonapho lapha elizweni kwakulamakhiwa belezibhedlela, izikolo, imali. Bamlapha khonapha bamkhipha uhlamvu lolwana esibhedlela. Yilo olumlimazayo. Lapho lwangena khona olwahamba khona. Ikholosivi yona liyena yiyo embulala. Engasitsheli amanga lapha ukuthi ubulawa ngumphimbo. Ngamanga la mbongile.
Linjani Studio 7 labalaleli, nigama uGabadela Ncube njalo la. Lami ngizothi ngikhulume lami engikubonayo lapha. Undoda lo abathi ugawule lo, ngabe kuthiwa uyathula ukukhuluma. Because kakwazi ukukhuluma undoda lo. Khona manje ukukhulunywa ngamafigazi, uMthuli Ncube awakhuphileyo edalela ePhalamende. La laba bavele eAmerica bathi sayabanikeza imali eso, but yena uNcube wakhuluma imali ethile. Then kuma-election kwaphuma amafigazi amaningi ukuthi kunje kuleyi figa, kunje kuleyi figa, kwangacaci nje indaba yabo lawo malaba. So ugawule yena kazi lutho, eke ubhubhudla amagwebe ekhuluma nje kuphela into angayazi. Because into zamafiga vele izala uPF ayiyazi. Into odwa yifiga inamba kahle, iyabalwa kahle. Yizo zene zimezi zabo siwenga ukuthi wethiwa 1+1 it equals 11. Yinto yabo izano bonke baso.
Nanku salibonani mina ngusibanda ngomlawayo. Nanto idubo esihlala sikhuluma ngalo ukuthi sibuswa ngabantu abangamasela. I-China yasincedisa ngemali kodwa ukuthi iphume kuhle wala. I-America layo kathesi layo nanso iyakhuluma ukuthi hayi kanti uMthuli wayisebenza njani imali le. So yikho ehlala sikhuluma ngakho ukuthi uMthuli lo ED ngamasela amakhulu le cabinet yakhe lo governor we-Reserve Bank. Hlala sikhuluma. Laba bantu vele kabafithi ukuhlala emhlabeni laba bantu. Siswela nje ama-superpower angangenela athathe laba bantu bavalelwe entolongweni. Siyabonga.
Sanibonani kuStudio 7. Siyanamukela. Eyi, yazi nti mina ngikhuluma ngiseSouth Africa kumanje. Eyi, yazi nti indaba yaseZimbabwe lena izisusizi kakhulu ukuthi manje uMnangagwa ubhana iqembu elikhulu kangaka iMDC. Usebenzisa amaphoyisa namasosha ukuthi a-destroy iMDC. Ene manje uma uphuthula ubheka uJamisa maza bazama ukumdestroya. Okokuqala bazama ukusebenzisa uThokozani Khuphi behluleka. Manje sebebona ukuthi ngcono bayomlanda bamdule straight 99. Lento kumele iUnited Nations ingenele ngoba mina bangamangazo ngoba ama neighbor countries neSadak ithule kodwa uMnangagwa esenza kanje bathule nje bagoqiza I'm sure bayamsupport. Ene manje lento lenaye angeke angeke sikubekezelele lo. Abakwazi ukuthi bayodubula i-leader ye-opposition. Bangobani wona? Ilizwe lela akusilo labo le. Abantu bezalo PF ngizwa manje no Joseph Chuma vele nje ukhuluma nje into zakhe akazi nokuthi ukhulumani usupport izano PF ene ibheda kanje ayikho iphathi ebheda njengaleni emhlabeni. No haye ngiyabona.
Ninjani basakazi beStudio 7 nabalaleli? Ngizubuhlungu kakhulu ngento eyenzeka kuleZimbabwe okokuthi kuthiwa kulabantu abadala abatshaywayo. Umuntu omdala akatshaywa, kuyamangaza ma umuntu omdala etshaywa. Kona manje badubula abantu, babadubulelana abantu abangala nto zokuzivikela. Eyi, isihluku lesi senzeka ezweni lakithi.
Linjani basakazi bethu? Into engathi iyangikhathaza mina yini, into engathi angiyizwisisi eyokuthi kambe odokotela sebele 3 months belokhu bekhalale imisebenzi. Abantu bayafa every day, bayaphela abantu, kanti kungani i-government yethu ingelali uzwelo? Kungani bengela zwelo, bengela sihlelo lokwenzakalayo abantu bephela nsuku zonke? Ingathi nje bathenga izimoto ezidulayo, ezidula kangaka. Why bengathathanga lezo zimali umuntu athenge nje imoto eyodwa, athenge imoto a reasonable price, imali bakholisa odokotela, bathenge imithi ezibhedlela. Ngoba sinanzelela ukuthi sometimes abantu nxa besithi bayafuna ukuthengela izibhedlela zakubo imithi, uthola ukuthi umuthi adudonethwe kobulawayo, uyethola umuthi usucitshiwe laphana obhalwe khona ukuthi Bulawayo. Uyowuthola usubhalwe Chidungwiza Hospital or Chidungwiza Clinic, wona kodwa ubuvele ungumuthi akade usiya kobulawayo. Kungoba kumele labo bantu basebulawayo bafi kuvuka beChidungwiza. Angazi ukuthi government yethu ithi abantu baphile njani. Abavumele phela abantu abangaphandle basize, hayi ukuyalela ukuthi abantu bafaki bathenga imithi bethumela ezindaweni zakubo. Abakuyekele lokho ngoba abantu bayafa mpela.
Ke abalaleli bethu abasithumele imilayizelo yabo nge-WhatsApp, lingakhohlwa-ke ukuthi lani lienelisa ukuthi lenze njalo, lisithumele-ke imilayizelo emfitshane, ingabi mide kakhulu, njalo lingathuki. Lingathuki, likhulume nje kuhle, siyabonisana nje. Lingasithumela inombolo zethu ngu-plus 1-202-465-0318. Manje-ke ke singene kwezemelika. Omunye obencintisa kukhetho lokudinga ozancintisa kukhetho lukamongameli unkosikazi Kamala Harris webandla lama-Democrats usesukile emncintiswaneni lo. UHarris ngomunye oke wathembisa ukuthi engayenza kuhle kukhetho, kodwa uthe ngokuya kwesikhathi waqala ukuswela usekelo, abanye besithi hayi amazwi akhe angani abasawathandi kala magcebo akhaliphileyo, njalo labamphathisa ngemali bababalutshwana. Ngomvulo kulabanye njalo abancintisa kukhetho lwama-primaries, labo abasukileyo kukhetho laba ngumnumzana Joe Sesak lomnumzana Steve Bullock, abazise ukuthi abaseyikuncintisa. Ekuqaleni kokuncintisa lokhu bebesedlula amachumi amabili, kodwa sikhuluma nje sekusele abantu abancintisayo abedlula ichumi elilodwa lantathu nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT ngapha kweleMelika.
Ya, umjaho lo wona kungathi uyasinda ngoba abantu bakhona baningi, and sibona sekungene labanye abalezimali amabhiliyoneya boBloomberg laba ngabostaya. Kusho ukuthi laba abangelamali abadependa on amadona for ama-campaign abo sizobona sebephuma, ngoba kuyabe sekunzima ukukhompitha labantu abale mali. So I think uKamila ngicabanga ukuthi ngabe yikho lokho okwenza ukuthi adecide ukuthi adrop.
Sizwe abanye besithi lokho kuyacunula ngoba sekukhanya ngani umjaho usungabantu abamhlophe kuphela abensundu akusela ngisho othembisayo, lanxa bekhona Cory Booker kodwa hayi abangani abathembisi. Wena ukubona njani lo?
Ya, ngaseqinisweni kodwa masikuyele emumva sikhangelisisa i-primary eka-Obama yokuqala leya, thola ukuthi laye wayengumuntu ongekho ku-forefront the time ukusiwa kuma-caucus abo-Iowa labo-New Hampshire. So I think ma ekhona okhona ukubekezela ma ukuthi singathi yena uCory Booker ma engakhona ukubekezela mhlawumbe angadobhadobha la sibone ekhuphuka. Kodwa ukhona lo munye laye u-Black American esizwe kuthiwa layo ngathi ufuna ukujoyina owase-Connecticut sengimlibele igama lakhe, ungathi aye iproblem yakhe kuzobayona leyo ukuthi ujoyina late in the game ngoba abanye kudala baqala ukukampaigna so ungathi kuzohlupa but sizobona ma usually uqala ukucaca maso kuyiwa kubo ma caucus yabo ayo alaba nabo new nje kulapho oqala khona ucaca ngoba most of the time aba winner lawo ma caucus awoqala la usually ibona abagcina bethola nomination.
Loge ngumnumzana Den Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphatha amandla sebandla le MDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Virginia.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ingoma kamafiki izolo isigqibela ke uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande kodwa ke lingakhohlwa ukuthi silalo njalo olunye uhlelo ngo half past 7 ntambama. Mina ke ngithi hayi ayehlukane ndibane njalo kusasa sikhathi sinye.